VOA Ndebele. Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC. Kwalambulela ngenjabulo enkulu kustudio 7 ngomvulo mhlaka 13 Mabasa 2020 nguPraxedes Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje, inani lasebefunyenwe lele gciwane le-coronavirus emhlabeni jikelele selihahabela kuzigidi ezimbili, 1,870,076.
Elupane lihlaselwe yindlala esabekayo okwenza abantu bethone besemalayinini belayinele impuphu bengagqize qhakala ngale umkhuhlane we-coronavirus.
Kulezi zalane zeZimbabwe ezingamashumi amathathu ezifike elizweni lamhlanje ngendizamtshina zivela emazweni achiyeneyo ezihanjiswe kwenye indawo eHarare lapho ezizagcinwa khona okwesikhathi esithile ku-quarantine.
Siyathokoza ukuba sokuphumelele ukuba kutestwe umkhuhlane we-COVID-19 empilo. Angani into yakhona enxa isenziwa ingaba yinto sibili elobuqotho.
Uhlangothi lwe-National TB Reference Laboratory esibhedlela sempilo koBulawayo sesiqalile ukuhlola igciwane le-COVID-19. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Inani lasebefunyenwe belile gciwane le-coronavirus emhlabeni jikelele selihahabela kuzigidi ezimbili, 1,870,076. Phakathi kwalelo nani, iMelika yiyo ekhokhelayo ile nkulungwane ezedlula ingxenye yesigidi, 558,526. Emhlabeni jikelele sebezinkulungwane ezedlula ikhulu, 115,286. Asebebulewe ileli gciwane. Emazweni awezwekazi le-Afrika sebezinkulungwane ezedlula ezilishumilane, 14,400 asebefunyanwe bele gciwane le-coronavirus. I-South Africa lokhu ikhokhela ekubeni lenani eliphezulu lasebefunyanwe bele gciwane leli, sebefika inkulungwane ezedlula ezimbili, 2,173, lilandelwa ngele-Algeria elilenkulungwane phose ezimbili, 1,914. I-COVID-19 isibulele abangamakhulu phose athoba minembili, 788, ezwekazi le-Afrika. Asebesinde kuyo sebezinkulungwane phose ezintathu, 2,823. EZimbabwe asebefunyanwe bele gciwane sebelishumilane, 14, labulala abathathu, oyedwa wabo engowako Bulawayo. Uhulumende uthi kulezi zalwane zeZimbabwe ezingamashumi amathathu ezifike elizweni lamhlanje ngendizamtshina ye-Ethiopian Airways zivela emazweni achiyeneyo ezihanjiswe kwenye indawo eseDarwindale eHarare lapho ezizagcinwa khona okwesikhathi esithile ku-quarantine zingakayi emzini yazo ukuze ziqale zibonakale ukubana kazilawo umkhuhlane we-coronavirus. Zinengi izizalwane zeZimbabwe esezifakwe kuhlelo lunye ngemva kokuphenduka ekhaya zivela emazweni achiyeneyo. Edolobheni le-Plumtree kulabantu abangamakhulu amahlanu abagcinwe khona e-Plumtree High School abavele kweleBotswana, kodwa abantu laba babikwa bengahlolwa ukuthi balawo na umkhuhlane we-coronavirus kumbe hatshi. Kusenjalo, uZulu endaweni ezijiyeneyo zelizwe ubikwa eqhubeka ephuma ezindlini esiyadinga ukudla ofana lempuphu lanxa isizwe siphakathi kohlelo lokuhlala ngasemakhaya emizameni yokwenqabela ukumemetheka komkhuhlanelo. Untungameli Nkomo we-Studio 7 uxoxa lesiphathamandla senhlanganiso ye-Rural Communities Empowerment Trust, uMnumzana Vumani Ndlovu, ochasisa okuningi ngomumo oselupane.
Elupane njengazo zonke indawo zeMathebeleland kumbe ngithi ezeZimbabwe ezingatholanga izulu ngokwaneleyo lihlaselwe yindlala esabekayo okwenza abantu bethone besemalayinini belayinele impuphu bengagqize qhakala ngale umkhuhlane we coronavirus. Abantu ngasikhuluma labo bayathi ukuthi lanxa bekuzwisisa ukuthi lomkhuhlane ungumqedazwe kodwa akulanto abangayenza ngoba balambile angeke bathola bezivalele ezindlini for 21 days kungelanto abangakungela kudla abakutholiswayo. Kungakho ke kwakudingeka ukuthi uhulumende abone ukuthi ngalesi sikhathi abantu bezivalele ezindlini kulenkuthazo ukuthi bezivalele emakhaya bayatholiswa ukudla.
Indwendwe zempuphu ngeza nsuku zonke yini?
Impuphu bayilayinela nsuku zonke kumbe yithi bayidinga nsuku zonke ngoba ingatholakali lula. Kuthi nxa ithe yadeliver lapho yabikhona abantu babuya ngobunengi babo. Okunye futhi okuhluphayo yikuthi abantu okumele bebone ukuthi abantu kabafakwa kungozi ye-coronavirus kabathathi zinqumo ezeneleyo. Ngathi ubukhokheli kabuthathi zinqumo ezeneleyo zokuthi babone mpela-mpela ukuthi nxa impuphu ithe yabuya iyadistributwa kuhle.
Liyake libaxwayise yini abantu njengenhlanganiso ukuthi bengaminyani?
Siyabaxwayisa abantu, siyabaxwayisa ukuthi izixwayiso zethu zisuka zingabi lesizotha kakhulu, zingaziki kakhulu ebantwini ngenxa yokuthi lanxa bethi bayakuzwisisa kodwa kulanto abangayenza ngenhlupho abahlangana lazo. Siyahamba la kulezo ndwendwe sibatshela ukuthi lanxa bethela buthana kodwa zamani ukuthi lingaze laba seduze-duze.
Umnumzana Vumani Ndlovu, umqondisi wenhlanganiso ye-Rural Communities Empowerment Trust, ubexoxa loNtungameli Nkomo we-Studio 7. Ugatsha lwezempilakahle solwethule imibiko ethi uhlangothi lwe-National TB Reference Laboratory esibhedlela sempilo koBulawayo sesiqalile ukuhlola igciwane le-COVID-19. Izakhamizi zeMandebeleni zamukele lombiko ngemibono ehlukileyo ngemva kokungabi khona kwalo msebenzi esigabeni sabo. UAnastasia Ndlovu usethulela lolu daba.
Uhlangothi lwe-National TB Reference Laboratory esibhedlela sempilo soluze lwatholiswa okokusebenzisa ekuhloleni abantu ukuba balegcikwane le-COVID-19 na kumbe hatshi. Isakhamuzi sakoBulawayo uNkosazana Linda Sibanda uncome leli nyathela.
Siyathokoza ukuba sokuphumelele ukuba kutestwe umkhuhlane we-COVID-19 koBulawayo empilo. Angani into yakhona nxa isenziwa ingaba yinto sibili elobuqotho, njalo siyabonga izanceda abantu abaningi abavela ngaemathebeleleni.
Osakhulayo wakoBulawayo umnumzana Ndodana Moyo uvumelane loma Sibanda.
Lanxa kungakabi lesibhedlela koBulawayo esonga abantu asebebanjwe belegcikwane le-COVID-19, ukulethwa kwemitshina yokuzahlola leli gcikwane le-COVID-19 esibhedlela sakoBulawayo sempilo kulinyathela elihle kakhulu.
Olwela amalungelo oluntu umnumzana Mbuso Fuzwayo uthi kulusizi ukuba abantu bazahlolwa kodwa bengasoke bathole ukondliwa koBulawayo.
Kuyinto enhle ukubana abantu sebetheswa lapha empilo nge-COVID-19, kodwa okulusizi ukuthi bengaze betheste njengoba kungalandawo yokuthi begcine, kugcina kungasizi lutho ngoba sithethe isikhathi eside njengelizwe singalungiseleli. So kathesi ungakhangela i-testing yangkhona akula awareness enough.
Usomabhizimusi wakoBulawayo umnumzana Matthew Sibanda uvumelane lofuzwayo ethi uhulumende useveze ukusindwa yilo msebenzi.
Ngikhuluma ngikomplaina ukuthi uhulumende kade wakhanya yekelela abantu bekhanya besifa emakhaya nakuphi, kungakuthiwa lokuthi abantu baphuma outreach kahulumende bakhipha abantu bahambe behlola abantu ngezindawo ngendawo zonke. Njalo into engimangalisayo abantu bagula uphonguza ukuthiwa abantu sebefile lapho sebefile after amalanga athize.
Kodwa umongameli umongameli Emmerson Mnangagwa uhlala ekhuluma ukuthi umthwalo wokuvimba ukusabalala we-coronavirus kumele kubambiswane phakathi kwabantu bonke kunhlangothi zonke zempila kahle. Lamhlanje iZimbabwe ingene kuviki yesithathu yohlelo lweziqondiso zikahulumende zokuthi abantu bahlale emakhaya benganyakazeli ndawana yonke ukuze kuvinjwe ukumemetheka lokuthelelwana komkhuhlane we-COVID-19 osubulele abantu abambalwa emhlabeni jikelele. EZimbabwe lomkhuhlane usuthethe imiphefumulo yabantu besilisa abathathu ukuthi abayisificamunwemunye kusiyatshona izolo bekubikwa sebelegcikwane lobanje emandebeleni kungela sibhedlela esilakho uwonga abantu abalegcikwane le-COVID-19. Sekulowesilisa oyedwa oleminyaka engamachumi amahlanu lantathu edolobheni lakobulawayo olegcikwane le-COVID-19 njalo uhlolwa ehlala emzini wakhe. Lundoda ngomunye owahlangana lesethekeli esivela eNgilandi esiyiso njalo esahlangana londoda wakobulawayo owabhubhayo. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo ngingu Anastasia Ndlovu.
Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi athi 909 medium wave, 4930-7270 laku 9885 kHz ku short wave. Ekuseni kusukusela ngo-6 kusiya ngo-7. Kuthi ke ntambama kusukusela ngo-7 kusiya ngo-9 pm sitholakala ku 909 medium wave laku 4930-6040 laku 15460 kHz ku short wave.
Abantu abanengi bayamsola uhulumende ngokuthembela kwakhe enhlanganisweni ezisebenzisana laye kanye lozulu labamankampani endaweni yokubuthanisa usizo lwemali yena ngokwakhe lokusebenzisa kunhlelo zokulwisana lokusabalala kwegciwane le-coronavirus elizweni. UMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Selithethe imiphefumulo yabathathu igciwane le-coronavirus eZimbabwe selokhu langenayo elizweni. Asebetholakale belalo kuze kube manje sebelitshumi lane ogoqela asebatshonayo. Abenhlangothi ezehlukeneyo zempilo bathi zilokhe zizinlutshwana indawo zokuyahlolwa lapho umuntu ethe wacatshangelwa ukuba uselalo leli gciwane. Le mpahla esetshenziswa ngabezempilakahle ukuzivikela isilela ezibhedlela bekhala ngengozi ababhekane layo lokuthelelwa yizigulane leligciwane lapho bezelapha. Abamankampani abalisa aphatheke kwezokwemba anjengabo unki lezimplants kanye labehofisi yommeli weMelika eZimbabwe sebephe uhulumende usizo emsebenzini wokulwisana lokusabalala kwe-COVID-19. Kodwa abenhlanganiso ezisebenzisana lozulu bathi lanxa kuncomeka okwenziwa ngabamankampani labamahofisi abameli bakwamanye amazwe eZimbabwe mangadinge imali ezwayo uhulumende yokusebenzisa. Isiphathamandla enhlanganisweni ye-Citizen Alliance umnumzana Briggs Bomba uthi uhulumende kumele kube nguye okhokhelayo ekubuthaniseni imali edingakalayo.
The magnitude of the sources that are required are so massive and the response itself.
Dinga ukusebenzisana kwenhlangothi ezishiyeneyo. Ngakho ke sithi uhulumende kumele kube nguye okhokhela kikho konke okwenzakalayo. Ukubalisa ukuthi usebenzisana njani labenhlanganiso ezitholisa usizo
international partners.
Enye ingcwethi eqhuba umsebenzi wokucubungula enhlanganisweni yeZimbabwe Democracy Institute umnumzana Bekezela Gumbo uthi ayisikho ukuthi uhulumende akalayo imali kodwa ulezinye injongo aziqakathekisayo hatshi ezempilakahle.
Ngivumela ukuthi thina njengelizwe sibe lokunye esesikwenzile esisikubeka eceleni ukwenzela ukuthi kukhanye phela ukuthi serious ngokuvikela abantu. Kodwa i-bottom line ukuthi coronavirus le mzali kasho ukuthi iduka sila abantu sebeyibona kahle la kuzabe zinzima. Ngoba le mali eyokusisustaine njengelizwe angiboni ukuthi iyasanela.
Kodwa umongameli Emmerson Mnangagwa uyakulandula lokho esithi lesi kungayisiso sikhathi sokukhombana ngomunwe kusethesanwa umlandu. Kudingwa ukuthi ngubani ongenzi okuthize, kudinga ukubambisana ngoba udubo oluselizweni luphezu kwamandla kahulumende njalo kungasimthwalo wakhe yedwa.
As enshrined in our constitution, our major priority is to safeguard the health and the well-being of all Zimbabweans.
Umlando wethu njengohulumende ukulondoloza impila kahle yomuntu wonke elizweni. Njengalokho kushiwo isisekelo sombuso wethu, sunayitse kubeka sobala lokhu. Lokhu kumele sikwenze kungekukhangela ukuthi ngowesifazana loba ngowesilisa, ulandela luphi ukholo lokuthi ulandela liphi ibandla lezombusazi. Singayinqoba le COVID-19 nxa singasebenzisana senze okufaneleyo sindawonye njalo simanyene.
We will overcome COVID-19.
Umnumzana Victor Dube uthi ngombono wakhe uhulumende ukhanya engelani lokulondoloza impila kahle lenhlala kahle kaZulu.
Saqedwa lapha ngemkhuhlane yekhorela labo typhoid laba siqeda akula ngitsholo yedwa ngizwi owabuya wazama ukuthi abonde siphila njani. Sebusa ikhorela yaphenduka abantu bafa ngazange abuye.
Okhokhela uhlangothi lwezempila kahle kwe-MDC ekhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa uDr. Henry Matsorera ukhuthaza uhulumende ukuba alidlale ngokwaneleyo ihlandla lakhe ukulondoloza kulolu dubo olubhekane lelizwe.
This disease is intensifying in its spread and we urge the government to intensify.
Selisabalala ngamandla leligciwane, kungakho kumele uhulumende laye adinge indlela ezikusibanga esiphezulu ukulwisana lalo. Asebenzelayo lomuntu wonke kulokho njengoba sokuludubo osolubhakhe ilizwe lonke.
Abenhlanganiso ezisebenza zizimele abamabandla ezombusazwe aphikisayo kanye lozulu bathi uhulumende kumele kube nguye okhokhelayo emsebenzini wokubuthanisa impahla lemali edingakalayo ukulwisana lokusabalala kwegciwane le-coronavirus elizweni, hatshi ukuhlala ekhongozela ngaso sonke isikhathi. Kunje ilizwe liphakathi kohlelo lokwalela abantu uhamba-hamba mahlayana behlala emakhaya olwe-lockdown lona oluqale mhla ka-30 Mbimbitho ngemva kokwethulwa komthetho we-National State of Emergency. Kodwa kungekho uhulumende akwenzele abantu makhaza ukuba benelise ukuhlala emakhaya njengalokho okwenzakala kwamanye amazwe, ukunakekelwa kwasebekhulile bephiwa ukudla labaswelayo. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingu-Mavis Gama.
Le yiStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Ku-Live Talk lamhlanje siqhubeka sikhangela ukusabalala kwegciwane le-coronavirus emhlabeni jikelele. Kodwa likhumbule zihlobo, ngenxa yodubo lwe-coronavirus emhlabeni jikelele asenelisi ukulinxusa ukuba lingene kulolu hlelo ngogcino. Kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane siziphiwa nguNtungamile Nkomo.
ELeCameroon selethule umthetho ophoqa isizalwane zalo zonke ukuthi zigqoke amalembu avala ubuso amamaski ngenjongo yokwenqabela ukumemetheka komkhuhlane we-coronavirus. Leli lizwe lithi izibhedlela zalo ziyandelwa yizigulane zomkhuhlane lo. Kwangamakhulu phose ayisishiyagalolunye asebebanjwe ilomkhuhlane kulelo lizwe. ELeSaudi Arabia lona selengeze isikhathi sohlelo lokuthi abantu bakulelo lizwe bahlale ngekhaya emizameni yokwenqabela ukumemetheka kwe-coronavirus kulandela ukukhwela kwenani labalomkhuhlane lo phakathi kwesikhatshana esedluleyo. Abantu asebebulewe ngumkhuhlane lo kulelo lizwe bangamatshumi amahlanu njalo usuhlase le abaphose bafike kunkulungwane ezinhlanu. ELeSaudi Arabia lilabantu abayizigidi ezingamatshumi amathathu 30 million.
Ezinye izizalwane zeZimbabwe eziphila legciwane le-HIV ezisebenzela kwele-South Africa ebeziphathelwa amaphilisi azo ngumalayitsha zibikwa sezithwele nzima ngoba sezingenelisi ukuthola lawo maphilisi kungenxa yokuvalwa kwamazwe amabili phezu komkhuhlane we-coronavirus. Le yinto efaka impilo zabantu laba engozini enkulu ngoba umuntu onatha ama-ARVs kamelanga egqise. Uzulu wemaphandleni ophila legciwane leli kanye labaleminye imikhuhlane etshiyeneyo labo babikwa bengisenelisi ukuthola amaphilisi abo ngemfanelo kungenxa yokuvalwa kwelizwe. Abezempilakahle bathi kumele kube lokukhulumisana phakathi kukahulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa lomongameli Cyril Ramaphosa ukuze uphathiswe abeZimbabwe laba abaseSouth Africa. Untungamile Nkomo uphinde waxoxa lomunye wabezempilakahle laba osePlumtree, umnumzana Christian Dube.
Baningi okumangalisayo Nkomo, ngoba ngithi uyakwazi ukuthi abantu baselizweni lethu siziphephele kwelaseSouth Africa. So ngobuningi abantu amaphilisi bayabethathelwa ngapha ekhaya ehamba ngabomalayithi. Khathesi ungananzelela ukuthi since kuvalwe omalayithi abahambi, mhlawumbe bakhona kade befanele bethole isupply. So ma bengayitholanga, so mbona ukuthi kungabe le ngozi ngoba hayi baningi, angeke ngitsho ukuthi bangakanani ngoba istatistics sakhona nginaso, kodwa ngakutsho yikuthi yiyo indlela esekuphilwa ngayo ukuthi mhlawumbe uyathathelwa amaphilisi ngapha ekhaya ahanjiswe akulandelele ukuzima eSouth Africa ngabomalayithi. But manje since kuvaliwe laba kade befanele bethole kuyona linyanga abazoyenze njani?
Bakhona yini Dube obaziyo mathupha ababhekanela lolu dubo, kumbe ubazi nje ngoba bekufonela njengomuntu osebenza kwezempilakahle?
Engakuchasisa nje ngokwabe kuqondane mhlawumbe ngithi laba izihlobo zami engiyabe ngibazi. Yebo, hhayi kukhona mpela ukuthi abantu bayathathelwa amaphilisi ngapha ekhaya then ahanjiswa labomalayitsha le amabhuku ababekhona ngapha ekhaya, kodwa njengoba kuvaliwe kunje, so asikwazi ukuthi ingozi yakhona izoba ngakanani ngoba amaphilisi kutho awahambi. So singazi ukuthi abantu labo bangasizwa kanjani khona ngale la abakhona.
Ukweqisa ukunatha amaphilisi khona kuyingozi enganani emuntwini?
Umthetho bathi fanele ukuthi ma ngabe iphilisi ulinatha ngo-9 o'clock, vela ufanelanga ulinathe ngo-1 past 9 or ngo-1 minute to 9, ufanele ulinathe ngo-9 o'clock. So kutho ukuthi kulo bungozi obungabe khona lapho.
Manje ubona ngani lungaphathwa njani lolu daba Dube?
Lapha nje lathi into ebengicabanga ukuthi mhlawumbe ma kule way yokuthi mhlawumbe kunga-contactwa maybe abe embassy yethu abangale, kubonakala ukuthi mhlawumbe kungabe le ndlela abangasizwa ngakhona. Vele mase sikhulumela kulelo ukuza, ngoba abantu laba ma uqeda bathi ukujumpisa a day kufana nokuthi u-default kit. So what about ama i-2 weeks? So ma uqeda i-2 weeks unganatha mali ukuza amaphilisi, then kutho ukuthi ma ususiyaqala phansi sekuyi-plus or minus, yabo. Hayi, yazisa into yakhona Nkomo.
Lo-ke bekungumnumzana Christian Dube osebenza kwezempilakahle ePlumtree, ubexoxa ecingweni lontungamile Nkomo weStudio 7. Kwezemidlalo, iqembu lomdlalo wenguqu ele-Highlanders selisungule uhlelo olokudingela isibhedlela seUsileni Medical Center imali. Intatheli zindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanju usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Lomdlalo wenguqu ele-Highlanders selibambane izandla lezulu wakobulawayo phezu kwemizamo yokuba isibhedlela seUsileni Medical Center siqale ukusebenza. Iqembu letshilamoya namhla liqale uhlelo lokuqogelela imali ezaphathisa ukuba isibhedlela lesi ebesesihlale kwiminyaka eminingi sivaliwe siqale ukusebenza ngemva kokubonakala ukuba yiso esingaphathisa abaphethwe ngumkhuhlane we-COVID-19. Isikhulumeli seqembu le-Highlanders uRonald Moyo uthi bakubone kufanele ukuba bacele abalandeli beqembu kanye labasebenzisana labo ukuba baphatheke ekudingeleni isibhedlela lesi usizo.
Thina njengeqembu sibona ukuthi impilo iqakatheke kakhulu ukudlula konke, kungakho sibone kufanele ukuthi yenze lolu hlelo ukwenzela ukuthi sibone ukuthi abalandeli bethu kubona thina bengama-millions and millions khonapho eZimbabwe endaweni ezijeneyo bathole ukuphathiswa, ikakhulu laba abalapha kobulawayo nakwezinye indawo nje, ngoba ungakhangela ngapha okwamanje asila isibhedlela esikhangele labo abahlaselwe ngumkhuhlane we-COVID-19. Ngakho ke sithi asibambaneni, sibambaniseni izandla, sihlanganise konke esikuhlanganisayo.
Umoya uthi abafuna ukuphathisa bengafaka imali besebenzisa i-merchant code ye-one money ethi 40533 kumbe besebenzise ipila code e-EcoCash ethi yona 70662. Umkhuhlane we-COVID-19 usuhlasele abantu abafika phose izigidi ezimbili umhlaba wonke jikelele, njalo kwele Zimbabwe sekulabantu abathathu asebedlule emhlabeni ngenxa yawo. Isibhedlela seyokusileni Medical Center siqede ukwakhiwa ngomnyaka ka 2004 kodwa kasizange sibe sisasebenza ngoba kwasuka kwathengwa imitshina engasebenziyo, njalo imizamo yokusivukela eminyakeni edluleyo ibiphelele emoyeni njengezithukuthuku zenja. Kuthe ngemva kokutholakala ukuba koBulawayo akula isibhedlela esilungile ukwelapha abangabe banjwe ngumkhuhlane we-COVID-19, kwaqala inhlelo ezokusivukela lesi sibhedlela. Ezinhlelo zikhokhelwa inhlanganiso ezibiza ngokuthi IM for Bulawayo, yona igoqela abaphuma kungatsha ezitshiyeneyo. Ngiyimele iStudio 7 koBulawayo, nginguJoseph Njanji.
Lalamhlanje wathi sikhangele ebezihamba phambili inani lasebefunyanele legciwane le-coronavirus emhlabeni jikelele selihahabela kuzigidi ezimbili. Kulezi zalwane zeZimbabwe ezingamashumi amathathu ezifike elizweni lamhlanje ngendizamtshina zivela emazweni achiyeneyo ezihanjiswe kwenye indawo eseHarare lapho ezizagcinwa khona okwesikhathi esithile kuquarantine. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo uMpracidis Jeremiah. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.